sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 28 kumabasa 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. I-United Nations ithi inani labantwana abangasayi esikolo eZimbabwe ngenxa yobuyanga selikhwelela fika phose kumashumi amahlanu ekhulwini 47%. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF umnumzana Julius Malema uthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa kumele ziphenduke ekhaya ngesikhathi sokhetho zivote ngobunengi kukhitshwe iZANU-PF yembusweni. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uzitshaya isifuba esithi selokhe engene embusweni ilizwe lakhe selidale imisebenzi efika phose izigidi eziyisishiyangalombili 7.9 million. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwe-United Nations olubona ngenhlalakahle yabantwana olwe-UNICEF luthi abantwana beZimbabwe abayisilinganiso phose samachumi amahlanu ekhulwini 47% abasayi esikolo ngenxa yobuyanga. I-UNICEF ithi okwenze umumo wabamubi ngamandla ngomkhuhlane we-COVID-19. Intatheli zindaba ye-Voice of America uColumbus Mavunga ubika ukuba ugwalo olwethu lwe-UNICEF izolo luveza ukuthi kungakabi le-COVID-19 eZimbabwe isilinganiso sabantwana ekade besehluleka ukuya esikolo ngokuswela imali besikumachumi amabili lanye kuphela 21%. Kodwa leli nani selikhwelela yaku 47%. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Tonga Nandoro utshele uMavunga ukuthi ubengeke atsho lutho ngamanani akhulunywa yi-UNICEF la ngoba edinga isikhathi sokuwakhangelisisa. Umbiko lo uphuma ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukuvula isikolo ngeviki ezayo, njalo abazali abanengi bekhala ngokuthi abalayo imali yama school fees. Abanye ababalisi labo bathi kabasoze baye emsebenzini nxa uhulumende engabengezelelanga iholo. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF umnumzana Julius Malema usexwayise izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa ukuthi zibuyele ekhaya ngesikhathi sokhetho ziyevota ngobunengi zikhiphe uhulumende weZANU-PF yena athi uyingcekeza nje. UMalema wethule amazwi la emkhosini wokuthakazelela uSibuse izolo. Uthe lanxa kumele izizalwane zeZimbabwe zizizwe zikhululekile nxa zikwele South Africa, kumele zikhumbule njalo ukuthi zilomlando wokuyavota kukhetho oluzayo ukuze kukhitshwe iZANU-PF yembusweni kufakwe uhulumende ozalungisa umnotho. Nanka amazwi kaMalema.
ZANU-PF has destroyed what was a promising land of Zimbabwe, and the current leader of Zimbabwe is clueless like the South African leader. They are the same like their twins. So the people of Zimbabwe, we want to make a plea. please, when you are here in South Africa, don't worry, you are at home. But when the elections at home, go there in your numbers. Go and vote and remove that nonsense that is happening in Zimbabwe. And come back if you want to come back. You cannot just fold your hands.
Izano PF seyabulala ilizwe leZimbabwe elalile kusasa ethembisayo. Umongameli walo kalancedo ufana lomongameli weSouth Africa. Bantu beZimbabwe abalapha eSouth Africa, siyalicela hambani liyevota nxa kulokhetho elizweni lenu. Likhiphe leyanto enzakalayo bese liphenduka. Abantu beZimbabwe kumele basukume mebaye votela uhulumende olungileyo. Asincedaneni ukuze kube lohulumende oqondileyo eZimbabwe. Lalapha kwele South Africa sizafaka uhulumende osebenza kuhle. Bantu beZimbabwe, lingakhohlwa ukuthi lilomlando ukuyavotela uhulumende ozalungisa umnotho njalo ohlonipha amalungelo kaZulu. Sifuna ukuncedisa abantu abazincedayo.
And developing Zimbabwe is a solution to the problems of South Africa. So we want to help Africans who are helping themselves.
Umnumzana Julius Malema ngumkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sikhulumeli senhlanganiso emela izizalwane seZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwanansi.
Ke inkulumo ka Julius Malema sizwile impela futhi iyenye izinto njengenhlanganiso yeZimbabwe Community South Africa esikhuthazayo ukuthi ngesikhathi sokuvota abantu abazibone betheleka kwelakithi besiyavota, ngoba ukuvota yikho ukudetermine ukuthi abakhokheli abazosikhokhela ngobani futhi kungabakhokhela banjani. Kusemuntwini nomuntu ukuthi uyovotela bani. Ke kulokho ke inhlanganiso yeZimbabwe Community South Africa njengenhlanganiso apolitical egoqela wonke umuntu wamabandla wonke asiza ukuphawula ngokuthi ubani kavotele bani. Kodwa ke isimo selizwe siyabonakala mpela ukuthi sibi and kumele abantu baphatheke kakhulu ukuvota. So siyakhuthaza kakhulu ukuthi register to vote and go home and vote. And siyakhuthaza futhi kakhulu ukuthi abantu abazithole bephatheka ngezombusazwe in terms of ukuba active in their political future, because ukuzikhetha uzikhiphe ngaphandle kwepolitics kwenza ukuthi kungabi le future emntwini.
Sikhuluma nje kulohlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Ungathi izizalwane zeZimbabwe khona ngapho kwele South Africa ziyabuyela yini ekhaya ukuyabhalisa? Njalo nxa sokuyisikhathi sokhetho ziyathembisa yini ukuthi zizabuyela ekhaya ziyevota?
Abantu bakithi mase silandi iqiniso ngabantu abane political apathy, ngabantu abane tendency yokuthi banikezele kwabanye ukuthi bazuke ifuture yabo izodetermine kanjani. Siyababona noma sibakhuthaza abantu ukuthi hayi cha, abayi ukuya register ukuvota. Abaningi abaregistranga nje noma bekhuluma nje bekhononda ngesimo sepolitiki. Kakhulu kodwa sikhalela ukuthi i-diaspora ra vote ngabe iyavunyelwa, ngoba abanye hayi ukuthi abafisi ukuya ngezimo zamaphepha, ngezimo zemisebenzi. Kuzima ukuthi umuntu athatha ama off days afike laphana ay register, futhi naye uhulumende akakwenzanga kwabalula. Futhi asisiboni thini sizathu why uhulumende engakulethi yona iZEC ingalethi ivoter registration kundawo lapha abantu abakhona, ngoba iyenelisa ukwenza lokho umuntu akhombise iconstituency yakhe, alethe lawo proof ukuthi ungwale constituency bamregister ekhona la. Futhi nje sikhala ngayo i-diaspora vote ukuthi umuntu akwazi ukuzivotela embassy noma e-consulate iyalelo lizwe abe khona khona phe South Africa. Singaye kwenelisa ukwenzela khona lapha ngenxa yokuthi imisebenzi yababopha abantu behluleke ukusukuma behambe bayo register ukuvota.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Kasenelisanga ukukhuluma labezanu PF ngalolu daba. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi unobhala jikelele wayo umnumzana Robson Chere obebikwa ethunjiwe egurube izolo ukhululwe ngemva kokuba ababalisi loZulu behlabe umkhosi enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet. Uchere ubikwa ebethunjwe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi ama-CIO. Iyathuzi ithi abamthumbileyo bamthiye ezandleni zamapholisa wasekhululwa ngoba amapholisa ethe akaboni cala alidalileyo. Isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo usole kakhulu okwenzakale kuchere. Umoyo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi bazaqhuba umkhankaso wokuveza izikhalazo zabo ebulenjini be-intanethi kusasa.
U-Secretary General Robson Chere ubethunywe yi-union ukuyayenza i-consultative planning meeting labahlali begurube emayelana lesihloko esithi Save Our Education Zimbabwe. Uthe phakathi kokuqhuba umhlangano lo labadala kwafika abomthetho ababili, umpholisa lom-CIO, bazama ukumisa lo mhlangano bethi kawutholanga i-clearance okuphoqe ukuba umhlangano utshayise ungakapheli. Kutheke ekutshayisweni komhlangano uRobson bamdobha laba ababili bamthwala ngemota i-NT300 Nissan eyom-CIO lo. Kodwa-ke ngenxa yokuba abantu besebezwile ukuthi usethethe okungekho emthethweni uChere basebenzisa i-social media ukufafaza konke lokhu kwagcwala indawo zonke. Thela abake ababili abomthetho sebebona futhi indaba yabo isigcwele endaweni zonke ikhitshwa ngabantu begurube basebemkhulula. Kuyasidanisa, kuyasihlukumeza njenge-Amalgamated Rural Teachers Union ukuba ngalamhla i-Second Republic ilokhu isebenzisa indlela yokuhlukumeza abantu, indlela yokuvimba inqubo yama-union ekhona kusisekelo sombuso Section 65. Siyakhuthaza-ke ukuba uhulumende engasebenzisi indlela yokwethusela, engasebenzisi indlela yokukhahlameza abameli bama-union, kodwa ngaqondane labo aqoqe labo azwe kuncediswane ukuthi indikimba yohlupho ingalungiseka kanjani.
Sizwa kuthiwa lelo mkhankaso ebulenjini elizawenza kuyonale iviki, ungasitshela okuningi ngawo?
Ngolwesihlanu kuleli viki sizabe silomkhankaso ebulenjini olesihloko esithi 5 Back Friday. Kusumkhankaso wakuqala ngomunye wemkhankaso esesiyenzile e-5 Back Friday. Imkhankaso yethu e-5 Back Friday silwisana lenhlupho ezikhona Department of Education, silwisana lenhlupho ezikhona undlela izisebenzi eziphathwa ngayo, silwisana lohlupho olukhona khangele iholo lezisebenzi, sibuye silwisane lokukhuphuka kwentengo zezinto ezidingakalayo masikhangela indlela esezikhuphuka ngayo emalangeni. Ku-Black Friday ke sinxusa izisebenzi, sinxusa ababalisi bonke, sinxusa labadala, sikhangele u-1 May i-Workers Day, ilanga labo lezisebenzi. Kodwa belambile lilanga baneni la olo labo abani lapho aba-union becatshile besesaba bebotshwa bethathelwa ilungelo labo loluntu. Siyalinxusa-ke ukuba kusasa umuntu wonke, izisebenzi zonke ikakhulu ababalisi, siyembathe izembatho ezimnyama, sizile, sizilela ukufa kwelungelo lezisebenzi, sizilela ukufa kwemfundo yabantwabethu. Isizwe bani esizaba labantu esingafundanga?
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iA2s. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi gazi lutho ngodaba lukaChere. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi izitolo eziningi eHarare sezisala ukwamukela idola leZimbabwe ngoba sezithengisa impahla zazo ngedola leMelika. INews Zimbabwe ithi imuli ezingamakhulu amahlanu 500 sezihlala egcikeni duzane lomgwaqo weBindura Shamva ngemva kokududulwa ezindlini ebezihlala kuzo emgodini Dinwe Ren Mine. Umnikazi walumgodi ubikwa ephiwe imvumo yinkantolo ye High Court. Ikroniko ithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usesole osomabhizimusi ngokukhweza mahlayana intengo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Ye linjani zakamizi? Ye mina ngikhuluma ngilapha esigabeni sensuza e-village nenale okuthiwa ngu-1C le. Ye siyakhala kule village leyi. Sikhala ngenkomo, inkomo ezilabanikazi kodwa eziphila ingani ngezeganga. Inkomo lezi ziphila zingezeganga zilabanikazi bexothela emasimini ethu. Shua angani kungaba losizo kulokhu ngoba abanye bekulinyiwe sibili lobilanga lichisile bebezadobhadobha emasimini kodwa sezitshaye zaqeda zavala. Angazi ukuthi kade kungathatha nyathelo bani sibili ukuthi laba bantu bezibone uburongo babo ngoba kabazibone uburongo babo. Uthola umuntu ezula emasimini abanye abantu edinga inkomo zakhe engani uzidinga enkambeni. Ziyaphoxa izakhamizi lezinkomo ethareni zithawa nsuku zonke ziyenzisa ingozi ebantwini ziyabulala izimota zabantu. Khuluma kunje emabeleni khonapha kuvillage 1C abalima ngasemagu eguswini akulalutho zitshaye zavana. Kukanti yikho ke kade kumele kube khona lezilimi ezinjengabonyawuthi eguswini kodwa zitshaye zavana. Hayi siyakuchala nyabonga kulokho.
Siyabonga kakhulu sisebenzisa iStudio 7 ukusisekela ngokusikhiphela izindaba ezinhle kangaka ezicacileyo kikho konke ezingelamfihlo ezingathathi hlangothi. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Kake ngisekele nje laba abanye abantu abalembono elikhaliphileyo abathi bona kasivotele nini ibandla elilodwa sonke sitigu ku-CCC sonke ngakuthiwa silo mcaba ngodwa. Lokhu kutshona sithi ye sisapota amashona sisapotani yeka siphumeni sime sodwa ngeze saphumala lutho ngimqondo nale ngeke saphumala lutho. Ngicela ukulimukisa abantu abangananzeleliyo ukuthi abakukhulumayo bayakwazi yini. Angeke saphumala lutho thina amaNdebele sisodwa. Uchamisa uzasikhipha bazali lezihlobo labangani uzasikhipha ngiyana uzasikhipha ngumuntu nje kaNkuluNkulu othunywe uNkuluNkulu njengoMoses ekhipha abantu bakuIsrayeli eGibhithe nalwana umfana umncane kodwa uzasikhipha edubeni. Umfundisi wesonto ubamba iBhayibheli kashiye umuntu olezandla zegazi kazangayi empini. Umqondo wakhe uyalubona udubo oluduba abantu. Asihambeni sonke ngokuningi silingise uDr Thokozani Khuphe ngumama lobuntu. Ngiyamsaluta ngiyamthanda ukuma alisa ngendlela ayenze ngayo.
Sawubonani Studio 7, Stazana Studio 7. Linjani? Thina siyaphila, siyaphila. Loba nje abantu bephila, asilathemba lokuthi sizawuphila umnyaka nalonke. Asilathemba, sibili asilathemba. Ngendaba yokuthi hayi isomiso sikhona sikhulu kakhulu. Isomiso sikhona sikhulu kakhulu ezulu zange laba khona. Indlala ihlasela abantu. Ihlasela abantu, abantu bakudliwa, bakudliwa, bakudliwa emakhaya. So kunzima kakhulu. Kanti njalo siyethuswa yilokho lokho ephethe ukukhulunywa lapha ezindabeni lapho ukuthi amafutha entengo yamafutha izakhwela kakhulu. Kanti ke sesibone level ukuthi kusobala ukuthi nxa ikhwela kakhulu. kakhulu sokuzali laba laba odi abazama ukuthi bedinga izimpupho nabothukela lokho kube sokwenza ukuthi kukhwele kakhulu phoko yintirahlupha kakhulu uzulu uzulu uzahluphile impilo yasekhayiveli isitshintshile isitshintshe kakhulu 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 izulu bekungcono njengokuthi ababantu becelelana becuphelana kade semakhaya simo sesinjengasemadorobheni anyeke usele ithukele ecela komunye anyeke usele impuphu yecela komunye aso kufana samadorobheni ngoba kanti layo eza kunika yena esalelana akulalutho aluvalelisayo ngumama onankazana ngapha emambala umama unankazana emambala
Livuka njani ke balaleli bestudio 7 yeah i-census yona iqakathekile ukuthi yenziwe nxa isenziwa ngendlela eqondileyo hayi lokho ukuthi kuyabe kusenziwa sokubuzwa imibuzo yesili nxa umuntu ezabuzwa ngumntwana ograde 7 ukuthi uphila ngani kanti lathi umntwana ograde 7 vele uphila idependa kuma-parents akhe nxa ezabuzwa ukuthi wazala sowafelwa wathini thini some of these questions really they are silly questions ezi umlaleli lo okhulumile kutsho kababuze izinto ezingabe ziyaphathisa umuntu empilweni nakhona ingcekeza yonkile yababe lokhu besibuzayo wena okhulumayo ngumagutsha weblamb
sabona sabona almasakazi astudio 7 balaleli bonke khuluma ngoncobela kimpawule lami kancane ya inkinga yezimbabwe yeyi abantu bezimbabwe nje ukuthi i-politics isingenile kanti akulo ozakhuluma into okuthi okunike abanye umbono into esiyathayo abantu abaningi sebekhuluma i-politics njalo lawo abantu abakhuluma i-politics abekho lapha ezweni basemazweni so awuncedi ndibepho ngokukhuluma bele khona uhlupho lini lungapha ekhaya so inkinga le so ngathi bana bakhuluma nje lapha kathi kungcono belungisise phela so yinkinga nje khona even ungabona umuntu ethi mvuvusile uzeni iphathi yami ikudedisana akulo le vision nje okhuluma ukuthi hayi ngifuna ukuzolenzela lokhu ngifuna ukwenza lokhu hayi ipolitics yalapha jiyenela kakhulu namanye amazwe even e-South Africa akula kudedisana okwenza la amaphathi wonke against hey lowo nje lowo nje so hayi awuchachi kahle
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Reuters ithi le-DRC selisungule uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokubavikela kwe-Ebola kulandela ukuqhamuka njalo kwalomkhuhlane. I-AP ithi le-Russia selivale inhlelo zalo zokuthengisela ele-Poland lele-Bulgaria amandla egasi. Amazwe omabili angamalunga e-NATO yona esola ele-Russia ngokuhlasela ele-Ukraine. Singene kudaba lwe-Melika. Umongameli Joe Biden uthi selokhe engene embusweni nyakenye ilizwe lakhe selidale imisebenzi ephose ingene kuzigidi eziyisishiyangalombili 7.9 million. Uthi njalo isilinganiso sabantu abangela misebenzi sehle saya kokuthathu kuphela ekhulwini 3.6% khona athi akukaze kwenzeke eMelika. Eloba enkundleni yeTwitter izolo uBiden uthe umnotho welizwe lakhe usuvuke kwathu. Kodwa kulabanye abathi kabavumelani laye ngoba izinto ezigoqela ukudla lamafutha ezimota kudula okumangalisayo. Sibuze ohlaziya ezombusazwe ohlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Rafael Mthombeni ukuthi uthini ngamazwi kaBiden.
Loba ningeke ngibe lenombolo eziphose zone i-7.9 ayichoyo angeza ke ngikutshele ukuthi khona yebo kunjalo ngoba njengoba ungathi umbamba amawitcha bengathi bengingahlolisisa mbona ukuthi zingabe ziminjani iinombolo zakhona. Kodwa nxa ngingakhuluma maqondana nalokhu kungaphose kube liqiniso ngoba ungakhumbula kuhle kuhle i-economy le iwile kakhulu kuze khangelela ukhetho lolo luka president ngo-2019. Iyawa 2019 isiza ku-2020 iwiswa ilona lolu bhubhane i-coronavirus. Siyakhumbula ukuthi zibili kwama izinto eziningi. Konke i-sports yama-frame achina yonke into kwahlala phansi. Yena wayethatha khonapho ngasona leso sikhathi engena enkhona esithi uyangena embusweni kusenzakala khona lokhu. Kodwa ungakhangela kathesi nxa ukhangela maqondana lokwemsebenzi njengathi esiwi-industry le esithi thina i-service provider uzafica ukuthi akuselula ukuzuza abantu bokusebenza. Imisebenzi iminingi ukwedlula abantu. Akusafanani lakudala lapho wawuhamba khona uwazi ukuthi kule ndawo okuma khona abantu abafuna imisebenzi. Nxa ngingaqathanisa njengalapha kithi eTexas, izindawo ziyadinga abantu ukuthi beze bazengena basebenze. Kubhaliwe lapha laphana, we are hiring. Abantu kababonakali ukuthi babe khona abokusebenza. Engxenye ngingaphonga ukuvumelana laye, ngigeja nge-state engihlala kuso lesi eseTexas.
Uthi njalo uBiden umnotho weMelika ususuke kusibanga sokuthi uyavuselelwa waba sesimeni sokuthi ususebenza kuhle usugijima ngezinyawo. Ungavumelana laye yini nxa sikhangela ukuthi amafutha ezimota dolokumangalisayo okanye lezinto zonke nje ikakhulu ukudla?
Ngingaphoze ngivumelane laye ngoba ungakhangela ukuhlupha kwezinto bekukhona, ukuma kwezinto, ukusweleka kwemisebenzi lakho konke lokhu, kuvalwa kwezindawo, ama-companies lama-restaurants lezinto zonke lezi. Kwakukubi kakhulu. Yikho ke nxa sekunje sekuphoze kungathi kungcono. Yebo, izinto zingabe ziyadura. Angithi lakho nxa singakhangela ikukhwela kwamafutha kukhwezwe ukuthi nje kusuke kwaqala yona limpi yaseRussia le-Ukraine le.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika njalo uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. I-United Nations Children's Fund, i-UNICEF, ithi inani labantwana abangasayi esikolo eZimbabwe ngenxa yobuyanga selikhwele lafika phose kumachumi amahlanu ekhulwini 47%. Umkokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele-EFF umnumzana Julius Malema uthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa kumele ziphenduke ekhaya ngesikhathi sokhetho zivote ngobunengi kugijwe iZANU-PF embusweni. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uzitshaya isifuba esithi selokhe engene embusweni ilizwe lakhe selidale imisebenzi efika phose izigidi eziyisishiyangalombili 7.9 million. kwanele mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30 yimi untungamilinkomo.